Igqwetha likaMhlanga, umnumzana Chris Mike, utyale iStudio 7 ukuthi bazakhweza udaba lolu emthethwandaba weHigh Court kusasa kumbe ngolwesithathu, ngoba kathesi basamelele amaphepha ale mininingwane yamacala etheswa uMhlanga avela enkantolo kamantshi. UMhlanga osebenzela umsakazo kamabonakude owe-HSTV kanye lephephandaba le-Newsday ubotshwe ngeviki edluleyo ngomvulo, wetheswa amacala amabili awokwethula imbiko ephehla uDlakela kungxoxo azenza lelunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Blessed Geza, yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni ngoba esehlulekile. Ukuncitshwa kukaMhlanga ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyili ngomthethwandaba kamantshi ngolwesihlanu ukuze athonisiswe evela ngekhaya kusolwe kakhulu zinhlanganiso zentatheli zindaba kanye lesigodlo someli weMelika eZimbabwe. Umbiko esiwethule enkundleni ye-X, isigodlo seMelika sithe phansi kwesisekelo sombuso weZimbabwe, intatheli zindaba zilelungelo lokukhululwa ngemali yebheyili nxa zibotshiwe, kanye lokwenza umsebenzi wazo zikhululekile. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba emhlabeni jikelele, e-Committee to Protect Journalists, layo yethule umbiko isola ukubotshwa kukaMhlanga. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists, umnumzana Perfect Hlongwane, uthi ezinye intatheli zindaba sezisesaba ukwenza umsebenzi wazo zikhululekile.
Akufanelanga ukuthi kube licala lentatheli zindaba ukuthi umuntu nxa engabuya emsakazweni kumbe engabuya akhulume lentatheli zindaba. Intatheli zindaba isibhala lokho okukhulunywe ngumuntu thize. Icala selingelentatheli zindaba ke elokuthi hayi wena utshotshozela ukuthi kube nokungahlaliseki, kube lodlame. Hayi, sibona sengathi lokho akuqondile. Okufanele ukuthi kwenzakale ukuthi badinge lo owatsho leyo mbiko, hayi ukuthi kubotshwe intatheli zindaba. Yinto ezasethusa, yinto ezakwethusa abaningi, kodwa thina sizaqina ngoba phela safunga sathi hayi umsebenzi wokuba zintatheli yiwo kuphela esiwaziyo, kanti futhi yiwo esizaqhubeka siwenza.
Amazwi kaHlongwane agcizelelwe ngumnumzana Leo Munende, umkhokheli wenhlanganiso ye-Young Journalists Association.
Nathi sesesaba sokufuze khathesi nxa sisebenza sibe kwazi udaba lolu phela ngingalubhala engxeye lami ngingaphela sengiseHarare Central Prison njengalokhu abakwenze uBlessed Mhlanga. Siyakusola kakhulu.
Umninikampani we-Alpha Media Holdings, yona elawula iphephandaba le-Newsday, ele-Standard lele-Independent kanye lomsakazo we-HSTV, umnumzana Trevor Ncube, usole kakhulu ukuncitshwa kukaMhlanga ibheyili ngolwesihlanu esithi kusobala ukuthi imithethwandaba yenza intando kamongameli Mnangagwa. Kodwa unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana, ukulandule lokhu esithi.
Saka unoti wewe munhu wese arikufamba achihumana akahumana, sinofanira kupa komenti.
Asikhulumi thina ngomuntu ohumanayo.
Ngaphandle kokuthi akhululwe iHigh Court nxa amagqwetha akhe esefikise isicelo, uMhlanga uzaqhubeka evalelwe abezephenduka enkantolo kamantshi mhla ka-14. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.